sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uThandano Gawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazibu 22 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi useze wakhweza iholo lababalisi ngokuphindwe kabili kungxenye yabo yeholo abalithola ngedola leZimbabwe, njengezinye izisebenzi zakhe ezithole iholo likhuphukile ngeviki edluleyo.
Akinda uhulumende ethanda ukugama amanga akhulume into angayisiyazi ayenza. Nxa uhulumende enikeza ababalisi $8 indaba zokukhulunywa ne-RTGS.
Uhulumende uthi ikhansili yekhwekhwe izakwakha isikolo esitsha kulandela ingozi eyenzakale eGlobal Phoenix Primary School, lapho abantwana abalimala khona isikolo sabo size sidilike ngeviki edluleyo.
Ingozi efana lale inqabtshelwa ngokuthi kuqiniswe ezomthetho, amakorokoza abotshwe nxa begebha endaweni ezingekho emthethweni.
Ibandla le-EFF Zimbabwe lithi okwehlula ukutshengisela eZimbabwe okufana lokwenziwe kwele South Africa yikuthi amabandla aphikisayo asetshenziswa ngabamazwe angentshonalanga.
Kodwa ama-shutdowns esesike sawabona eZimbabwe ngama-shutdowns alegged ngama-political parties esithi ngama-imperialist forces.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi useze wakhweza iholo lababalisi ngokuphindwe kabili kungxenye yabo yeholo abalithola ngedola leZimbabwe. Ngeviki edluleyo, ezinye izisebenzi zikahulumende ezibalisa amasosha lamapholisa zithole iholo elikhweziweyo, kodwa amatitshala wona athola iholo abebevele belithola. Kumbiko owethulwe izolo unobhala wogatsha lwezemali umnumzana George Kuba Matanga wazise ukuthi ingxenye iholo leli lezisebenzi eziphiwa imali yakwele Melika isikhwezwe yaba ngamachumi amahlanu amadola US$50. Ababalisi bona bakhwezelwe ngamachumi ayisithiyagalombili amadola US$80. Iholo labezempilakahle alikacaci ngoba basakhulumisana lomqatshi wabo uhulumende. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba Kuye Moyo, yena othi imali abayifunayo yinkulungwane yaseMelika elamakhulu amabili US$1,200, hatshi ingcosana le ekhulunywa nguhulumende.
Sifuna uhulumende abisele iholo lethu emuva le sukusela ngo-2018 October. Sakhalela ukuthi uhulumende asibisele $540 esasiyihola ukwathi beguqule izinto, besithi i-RTGS isiyalingana le dola. Abantu kabahole i-RTGS imali yethu bayibisela khatshana khonale. Lokho kokuthi uhulumende ukhweze iholo akakhwezanga lutho lapha. I-RTGS ungaze uyikhweze ibe yimalini ivele kayisebenzi ngoba kulokunye okuyisinanakazana okuyimeleleyo kuthiwa i-inflation. Thina sithi uhulumende kasinikeze $1,260 ukuze senelise ukuzenzela izinto esizibona zimgqoka. Okunye okubalulekileyo ukuthi abantu kumele babekwazi ukuthi $1,260 leyi ayilani lezinto zenkanuko yenyama, akula zinto zokuzijabulisa kiyo. Yizinto ezibalulekileyo phecelezi ama-basics. Uhulumende ukhuluma ngokuthi usinikeza i-$80, phinda ti-$80 le sizayinikwa i-RTGS. Kanti indaba uhulumende ethanda ukuqamba amanga, akhuluma into angayisiyaza yenza. Nxa uhulumende nikeza ababalisi $80, indaba zokukhulunywa nge-RTGS. Njalo $80 iyini ekusebenzeni kukambalisi? Nxa kuthiwa yi-allowance yokufundisa, teaching allowance. I-teaching iyadinga i-allowance, i-teaching idinga isalari, i-1260. Not a-haji okuyi allowance kokusilulaza, okuyi allowance zasebenzi balele nzima, okuyi allowance kokusimbuluzela. Ababalisi umsebenzi wabo abawenzayo yokufundisa, yikho abakuholelayo.
Yebo, liyakhala moyo, kodwa uhulumende usekutshilo kanengi ukuthi akalayo imali eliyifunayo.
Ngokunye okungamanga ukuthi athi imali esiyifunayo akalayo, imali thina siyibona ijikelwana, iphephukilelwana. Abantu nxa besithi abalamali kodwa bona benikana ama-$500,000, $350,000, $40,000. Umuntu oyedwa umthole i-$540,000, i-$390,000. Enye sibona omavima beyithatha beze bethathele lamapenjeniya, abantu abaholi imali yomhlala phansi, bahamba omavima beyithatha khonapha. Nxa isifunwa yithi imali kuthiwa kayikho. Yikho sithi thina ngokunye okungamanga khonokho ukuthi kuthiwe imali kayikho.
Alo-ke ngumnumzana Themba kuye moyo, isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni, i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ. Uhulumende uthi ikhansili yekwekwe izakwakha isikolo esitsha kulandela ingozi eyenzakale eGlobe and Phoenix Primary School, lapho abantwana abalimala khona isikolo sabo size sidilikele emgodini wabamba igolide okungekho emthethweni ngeviki edluleyo. Imbiko ithi kulabantu abemba imgodi ngokungekho emthethweni kuleyo ndawo okwabangela ukuthi kube lomgelo ngaphansi kwalesi sikolo sasesidilikela khona phansi. Esethula umbiko izolo ngemva komhlangano ledale labaphathintambo bakahulumende iCabinet, umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthe ugatsha olubona ngengozi olwe-Civil Protection Unit lwaphathisa abafundi kulandela lingozi. Uqhubeke wathi uhulumende wanikeza amatende lendlu zokufundela okwesikhatshana egcekeni lesikolo seSali Mugabe Russell Primary School ukwenzela ukuthi abantwana abayinkulungwane elengxenye yayo 1500 abathinteke kungozi le beqhubeke befunda. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezomumo womkhathi lokwenqabela ingozi zemvelo umnumzana Angliston Sibanda.
Uzamile uhulumende ukuthi babe le-reaction encedileyo, yikho singabanga lesingakuthi thina yi-fatality ongathi kumbe kuthiwe kube lomuntu oshonileyo kuleyana ngozi eyokudilikela okwendlu yokufundela ekhwekhwe. Sibone uhulumende esenza imizamo eminingi sibileyo ukuthi i-Civil Protection Unit ingenele, kufakwe i-response mechanism, kufakwe i-surveillance mechanism. Engicabanga ukuthi izinto okwakuvele ezimele zihlale zibe khona. Uwenze kahle uhulumende ngalokho esingakuthi i-reaction, kodwa ke yona vele i-reaction imele ihlale silento okuthiwa i-disaster preparedness mechanism. Lo ama-surveillance asebewafaka into okumele ukuthi ngabe vele zihlala zikhona kumephu, amakhamera ebona ukuthi kwenzakalani esigabeni, kwenzakalani ezindaweni ezithile okungenzeka ukuthi kudale ingozi. So sithemba ukuthi sifundo esesibe khona esokuthi kuzame kwi-surveillance monitoring ihliza hlala ikhona ukwenzela ukuthi kubonakale lapho okungenzakala khona ingozi, ukuze nxa sokuthe kwavela kumbe kwenzeka ingozi i-reaction ingaphuzi. Kodwa kuyanqomeka abakuzamile imizamo abayifakileyo.
Kahle kahle singathi ngabemba imigodi ngokungekho emthethweni ababangela ingozi, kumbe kungatholakala ukuthi kuleyinye imbangela kwezemvelo.
Ye, kusigaba esinjengabokhwekhwe labokhaloma, ngenxa yokwemba imigodi ongekho emthethweni okwenziwa ngalabo gweja, yibo kukhanya njengokutsho kwama-report ngabantu abagebhayo. And sebagebha vele indawo eziningi ekhwekhwe, saka sabona ngomunye umnyaka kuthi abagebhe ngaphansi kwenja nje, uhamba khona inja nje yesitimela. Sungathola ukuthi la ngaphansi komgwaqo nje sebagebha phela. Bona abalandaba ogweja ngumuntu othi angabona ukuthi akule golide la, uyangena la ngaphansi kwendlu yakho nje, asangangena abalandaba as long ukuthi kuyibona bezathola imali. Yingozi eyenziwa ngabantu ogweja, okumele ukuthi ngalubana kulwa lomthetho, kuyaqiniswa i-law enforcement, ngoba indlela abagebha ngayo bagebha ngendlela engekho emthethweni. So kufukule ikho mbona khona ukuthi uhulumende kusuke kwaba lobugxamu obokuthi bekumele ukuthi ngabe amapholisa abamisa kudala laba bantu ababemba endaweni elezakhiwo, ngoba akumelanga ukuthi ngabe bayemba khonapho. Kodwa-ke ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi umthetho uyasuka uyekethiswe, asesibona sokuvela ingozi nakho, futhi ugcine ungasakwazi lanxa uhamba egangeni ukuthi uyahamba kumbe uthi utumile uze sokudilikela la udilikele, ngoba sebembe bayemba ngaphansi lapha bachiya konakele.
Kungenziwani ukwenqabela ingozi efana lale ukusasa?
Ingozi efana lale inqabitshelwa ngokuthi kuqiniswe ezomthetho, amakorokoza abotshwe nxa begebha endaweni ezingekho emthethweni. Yikho esingenqabela khona. Then lakhonokho abakufakileyo kube lama-surveillance, kubonakale lapho okwenzakala khona imisebenzi engekho emthethweni enjengeyokwemba endaweni ezingekho emthethweni ngaphansi kwezakhiwo, into ezinjengazana lezo. So kuqiniswe nje umthetho ukuze kungaphindi kube lenye indlu etholakala isidilikela ama-okorogweja begebhe ngaphansi kwayo.
Alo-ke ngumnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula ezombusazwe kunye lomkhathi, obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Ivandla le-EFF Zimbabwe lithi okwehlula ukutshengisela iZimbabwe okufana lokwenziwe kwele South Africa yikuthi amabandla aphikisayo asetshenziswa ngabamazwe angentshonalanga. Lokhu kulandela ukutshengisela kwenzakale kwele South Africa ngomvulo. Sixoxe lomkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndivali, saqala ngokumbuza ukuthi ubona ingani ukutshengisela kwebandla le-EFF kwele South Africa kwaphumelela na?
Kuphumelele ngoba ungakhangela ama-businesses, they listened to what uJulius Malema le-EFF advised them to do, ukuthi bevale ngoba kulokutshengisela okukhulu okokuthi kuzamisa ilizwe. And kwenzakele, sibonile sibili EFF igcwele yonke indawo. And as thina esikutshoyo ukuthi EFF ayisiyo nto ye-South Africa kuphela, yinto ye-Africa jikelele. Kule EFF eZimbabwe, kule EFF eMalawi, kule EFF eLesotho, kule EFF eSwaziland, kule EFF eNamibia, kule EFF eLiberia, kule EFF eMalawi, kule EFF indawo yonke nje. So hayi, sithabile kakhulu ngokuphumelela owenzekele ukutshengisela eLokuzen eSouth Africa. Si very very excited.
Siyabona ukubana izikhalazo zabo ziphose zihambelane lezikhalazo zikazo lweZimbabwe ukusilela kwamandla kagetsi lokunye okunjalo. Ubona ungani ukutshengisela okwenziwe eSouth Africa kungenzakala yini eZimbabwe kuphumelele ngezinga elifanayo?
Ye, isituation yeZimbabwe leSouth Africa phose iyahambelana, njoba likwazi ukuthi thina EFF sibeliever kuborderless Africa. Thina ama-problems awe-Africa nje afanana indawo zonke nje jikelele Africa. Utshengisela lokho okwenzakala eSouth Africa sokungenzakala eZimbabwe, ngoba yebo ye igate alikho, imisebenzi ayikho, and kune problem yokuthi vele i-corruption inengi kakhulu eZimbabwe. I-corruption yinto okufuze silwe layo sibili, kube yinto okufuze ukuthi sikhangelisise. Le education, free quality education, yinto okufuze ukuthi engabe abantu bayithola for free. So kungenzakala. Kodwa ama shutdowns esisike sawabona eZimbabwe, ama shutdowns aled ngama political parties esithi ngama imperialist forces, ama parties angasebenzeli iZimbabwe but asebenzela amanye amazwe, ama parties angekho very much interested in changing impilo zabantu kodwa ukutshintsha impilo zabo, lokuthi bebe besenzela amanye amazwe anjabo America labo Britain, kodwa kungani bona bayenzela abantu beseZimbabwe. So nxa kuyukuthi it's a genuine conversation le government in place ukuthi abantu betshengisele, ukuze betshengise i-government ukuthi hayi, we are not happy with this. So kungenzakala, kodwa ukwenzakala kwakhona ayisikho lokho esike sakubona eZimbabwe. Thina njenge-EFF we are very clear ukuthi nxa singakwenza khonokho, kuyabe kufuze ukuthi siyenze khonokho i-notice, sibe able to get that go ahead from the police, ukuze bebekwazi ukuthi sizameke ngashuwa njani ukuthi we protect impilo zabantu, we protect the property, but at the same time we ensure ukuthi our voice are heard, ukuthi i-conversation le government izwakale.
Hello ke ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le EFF Zimbabwe, ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu ele zimlife.com lilodaba lokuthi uhulumende uthi uzanikeza ele Malawi umumbo oyisindo samathani azinkulungwane ezingamachumi alichumi 10,000 tons. Lokhu kulandela isicelo sikamongameli Lazarus Chakwera wele Malawi ngenxa yezulu lesiphepho elabulala abantu abedlula inkulungwane ezine. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi izakhamizi zeMahachula koBulawayo lezihambi nje mahlayana zizincedile ngamafutha okupheka abekade ecitheka emoteni enkulu, i-truck enyomuke itanka lawela eceleni komgwaqo emgwaqweni oya koBulawayo uvela eHarare. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, ndizani wasakazi kethu. Ngene ndaba yeZimbabwe yama-elections iyadida le, ngoba induna leyethwa ngu-Fortune Charumbira sikuyaphuma sithi mnangako lochamisa ngabantu bani ngamazezuru bonke, kumele bebambisana umbuso. Madoda, thina ngapha emathebheni sazihloke sitshayana amakhanda sithi yesifuna ukukhipha izanu, kathi mnangako lochamisa balala bonke emahoteli ngale ngapha nalelitshe lokho elitshayana amakhanda sithi zanu zayikhipha, zanu zayikhipha. Awula sazibani ephumayo la, abantu bani kungabantu lapha kuzorobhathi na ukuthi ukuthi kuzogqwayisa abantu bakhiba ngapha emathebuleni, ukuthatha umhlaba ukuquluza yonke inoto engapha kithi emathebuleni. Hayi, laba nasabathembi nobabili mina kakhulu chamisa, abathembakalanga laba abantu impela. Hayi, ngibonani basodlala ngabantu bakhithi emandebeleni labo, ngoba vele imsebenzi into yonke seZimbabwe iphethe yibabantu beMpumalanga. So bakwathi ezilonge yonke into bayiphethe bona, hayi vele bazaphila mnani. So mna mbonani plani MRP right kakhulu ukuthi siphume eZimbabwe out, siyela mhlobo lo wodwa lo, ngoba vele sithule nzima umhlobo lo. Hayi, sifuna ukuphuma eZimbabwe phambili MRP, phambili MRP 2023 sivote MRP councillors ama MP ama mayor konke kume emthwakazi izaphu. Hayi, izaphu yafa kugala sayibona ukuthi yenzani.
Studio 7 vuka njani, njani mthwakazi omuhle. Hayi, mna kagwala ezami yakhele labangani bakhe iziduna le lama church leaders lawa abanika izimota nezimali beloke berobha abantu ngokuthi izami yakhe ikhululekiswe, abavotelani bona vodwa. Thina manje sesisi njia wanto bacha sisi funo uchama sizo foteli tripu si katele nga matre kuleza wazi vizi efe funo uze lupeli mka wazo fele mbusu enji wakula limpilo za wanto bacha yo ezi nengakuru kisemu la yona roko na mani nyabonga okuluma wangu dao 263 umasenga
sanbonani sanbonani ku studio 7 okuluma uchei moyo mbuli sabasagazi bonga basiletele indaba ezinhle indaba zeqiniso mina bengicela ukuthi like lingivuzele kuma youth ase ezanpf ukuthi ayazi na imali yaseZimbabwe imali yele $5 yabantu abagigayo lempondo enhlanzi na ukuthi ilizwe linjani ngesikhathi leso ngoba manje basikhiphela ama billion lama trillion uwehluleka kweZanpf hayi siyacela ukuthi beke benze okungcono
Studio 7 siyabonga abantu siyabonga indaba esikhuphela zona ezifihlakeleyo akula msakazo ozikhuphayo khona lapha eAfrika ezinjengalezi ezikhuluma njengale Al Jazeera izanqonula amanye amadoda noma ungebandla lakhona olilandela leli bandla lezana uyaba nenhloni ngoba uma beza kubaveza ubutsotsi babo bonke ababenzayo busela ababenzayo singabaya ngakunje imigwaqo ibolile akula manzi akula gesi bazidlela bodwa imali balenkalakatha zamasolo ezindlini zabo balemgodi bagejelwa amafoni ngikuveze ayikuvezi Al Jazeera langiphindeli baveze bekhuluma ba siyabonga kakhulu siyazi ukuthi izosenzeka
anibonani sanibonani bantu bakhethile njani ngezindawo ngezindawo hayi mina ngilesimanga esikhulu kakhulu kanti abantu bakhethi esindebeleni abakhampeni yini emashonaland abantu bakhethi esindebeleni abafiki yini emashonaland ngoba moto yabheka sibona the most usenda isithombe amashona ebuthanele emathebeleleni isithombe sisendwa njalo amashona ebuthanele emathebeleleni asikaze sibone izithombe zabantu besindebeleni sipostwa amashona ebuthanele indebele listen Mr. Skazi sikubone angazi kumbe ngiyalahleka kumbe imi engaziboniyo kodwa kuhle kukhona okunokuphela ma zingakazi zibone izithombe zomuntu esindebeleni esiharale khona likhambena kumbe kabafiki kumbe kabavumela ukufika kude emathebeleni bayafika bafika njani emathebeleni ngasemsebenzini lapha ubona umsebenzi shona kuphela ebholeni kudlala amashona kuphela ayinto yomuntu thina amandebele yinto esiwancenga ugawule lapho ugawula sichaze isithoni isizwe ukuthi kubona izithombe zabo bebuthanile khona liyahahla ekuthi kulento erom emsebenzini kapha ezikolo kuthathwa bona kuphela indawo yonke mhlaba wonke kugcwele bona kuphela wasingakazi sibona izithombe zabo zibuya from arali zibuthane bebuthanele umuntu wesindebele
ye madoda linjani khona ngapho ngaphisa kwezilwandle ye hayi phila kunenkosi yethu eligcine njalo uJesu ngiyalincengela kuKristu osemzimbini madoda hayi thina sikhonapha eZimbabwe yena hamba lohlupho ngize ngabamba umlomo ngaphela ongaphansi hayi izolo ngihlekile okunye iphutha nje ukuthi bengiyishifoni yami nganibe ngile foni yami ngani ngithethe ama-pictures amanesi cetitshane lebelizahleka ngize ngizibuze khona kambe kombeni lakhona ngapha likhona phisa kwezilwandle la umanensi akhona hayi cetitshane yini lalapho eZimbabwe lawo manensi izimali zethu esasizifusa abantu abethu bekhatywe ngamanensi akusahlukananga lokho sezimayadinsa lawo hayi ngibe losisizi ngathi kambe shuwa haya kunzima madoda kunzima ngizwela laba abase-South Africa ncadi bekhona besenza i-nensing bengazikhohlisa bebuye labo zabe ngabayenza cwenta utshani emakilini konabo shiwo sibili kanti bazayenzani ngokuya kungumthetho kuya kuyi-order madoda okunye okunye ngibe lovala ngicimezile ngathi ngibe ngamboni kuhle ngavula mesi ngabakhangela ngathi ukuthi mamanensi ngachawa utshani madoda asazi ngikhayela abatsha lokhu ezikolweni ukuthi khona befundela kuba ngamanensi bazahlangana ohlupho njalo lwendlukonileyo izolo eklinika le khona phekhezi ngiyabonga futhi hayi gama yami na nginguSihlahla isongo ngohluphekile
sanibonani sanibonani ku-Studio 7 sanibonani hayi into le-child abuse le hayi Zimbabwe le babethule ngayo especially kakhulu i-government ingakungeneli kakhulu because abantwana boningi babo khonapho abantwana boningi babo sibila babexotshiwe ezikolo badala abasebenzi bahlezi emakhaya abanamali
patalele zikolweni. Uma sebehamba lapha emgwaqweni besiyathengisa kuzindla zokuthi utaka izimali zihambise esikolweni. Nanje eZimbabwe kunzima, abantwana baxotshwe ngathi abantu bakhona ngase bevukele idlozi amahedmas. Sisikakhulu kakhulu kakhulu ikhandi Fatima lipana ando Fatima ekhonapho baxotshwa daily daily. Abantwana abadala sebeziveyeke ithi abantu abahambe esikolo ngoba headmas wangikhona lotho ngungoni lawo. Ingathi sevukelwe ngamadlozi ngokuxotsha abantwana insuku zonke igovernment ayizama ukukhangela khonapho ikhangele. Yikho abantwana begcina sebethuna emgwaqweni, ngabona lo abantu ababedingisa izinto. Ase sibekele siyo abantwana beFatima proper. Ngoba ama headmas angikhona kumbe ingxenye bambise Fatima khonapha nengxenye kulishona bafisa ukuthi abantwana besiNdebeleni bafukhangelisise kakhulu babalwana othiwa ngungoni lwana Fatima lapho bemkhangelisise kakhulu. Ngiyabonga ngikayivula incwadi yami le ngicane ngifuna ngiyabonga sibili wathi ngiyabonga sibili beStudio 7 ngiyabonga.
Alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, uhulumende wele Melika usechothoze inkulumo ebeziphakathi kukamongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin lomongameli wele China umnumzana Xi Jinping ezenziwe ngomvulo layizolo. Lezi nkulumo zibikwa zicande umhlahlandlela wokuletha ukumiswa kwempi kwele Ukraine. Kodwa umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe eMelika umnumzana Anthony Blinken uthe leli liqhinga nje likaPutin ofuna ukuqhubeka ehluthuna indawo zelizwe leUkraine. Uthi inkulumo zikaXi loPutin ziza ngemva kokuba umthethwandaba we-ICC unqume ukuba uPutin kumele abotshelwe amacala okwenza umbhuqazwe kweleUkraine. Ukuhlaziya lolu daba asizweni ingxoxo esiyenze lo mnumzana Mkhululi Ndabambi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
Khanya sebelingiselela okwenziwa ngamaChina njengoba iRussia leChina bekhanya ingani kade beloku ukuzwelana besithi bazadlelana lokwezimpi. Akumangalisi ukuba abeRussia sebesebenzisa izindlela amatactic amaChina, ngoba ungazukhumbule amaChina yiyo ebekade senza njalo indizamchina zaseMelika. Ikhona indizamchina yeMelika eyake yaforswa ukuthi yehle eChina kanye. AmaChina abachayeli bendizamchina beChina befike bayigudla eMelika. Okwagcina indizamchina abeChina besithi hayi i-crew yendizamchina ingahamba kodwa indizamchina ingasala. Ibasala nethemba beyigobla kanye lapha khanya ukuthi beyigudla i-drone le khanya balingiselela kuona lawo ama-tactics. Kodwa umahluko lapha yokuthi i-drone le is unmanned. Akula pilothi obakade ezabadubula bheki ngabe bekulo pilothi phakathi kwemgudla njalo ngabe udubulile. Kodwa labo benze njalo bekwazi ukuthi akula pilothi, lokho yikuphomba ukudle phana nje ukugudlana. Njalo bayatsho ukuba kwenzakale ku-international waters, akula ofike kwenzakala phezu kweterritory yomunye kubisiyo influence. I-Russia yiyo nje phomba ukuthi kuseduze. Kodwa is clear ukuba into eyenzakale ku-international waters. And bayatsho ukuthi abeMelika akuqali into ehlala isenzakale.
Wona amabutho akwele Russia angaba enze isihluku lesi ukuthi ayabethunyiwe na kumbe bathi ubuchapha nje babachayeli bona labo ababili.
Impi yesithathu yomhlaba jikelele ingabe isiseduze, kodwa lesi sehlakalo angisiboni kuyisehlakalo sokuthi yiso esingaba yisizathu. Kodwa lakho singakwazi okungakhlebha izinto njengobana izikhali nje ziduma kangaka. Kodwa lapha akula sosha elilimeleyo, amaRussia lawo athe khangela abona ukuthi kulomchina nje abangawudlalisa. Lokhu okunye singathi ngama-mind games, ngama-psych games, amaChina lawo ayesekwenza lokhu. Kodwa lapha amaRussia abone nje itoy izihambela athi mana sizithathele.
Hello ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi olandela izembusazwe wele Melika. Ube khuluma ekhona pha kwele Melika. Singakagqibike uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uhulumende uthi useze wakhweza iholo lababalisi ngokuphindwe kabili kwingxenye yabo iholo abalithola ngedola leZimbabwe, njengezinye izisebenzi zakhe ezithole iholo likhuphukile ngeviki edluleyo. Uhulumende uthi ikhansili yekhwekhwe izakwakha isikolo esitsha kulandela ingozi eyenzakale eGlobe and Phoenix Primary School. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingaya ku www.voaindebele.com. Siyadibana njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama. Igama ngu Chris Gande.